sithole ama-messages athi abantu abethu basezingozini, lathi sisezingozini, sizabulawa. Baqhubekela phambili ngokusikhangela, basinika amacala esingawaziyo. Ma sisiya emapholiseni sibona amapholisa ngani bayesaba lindaba le. Loba kule ma-phone numbers akhona sobala ukuthi avelela ngaphi, amapholisa kafuna ukuyilandela lindaba.
Akhona yini amanyathelo eseliwathethe ukuzivikela lokuvikela imideni yenu?
Siyazama ukuzivikela njalo ukuvikela imuli zethu. Angazake sitsheleke uZulu kube sikhulume ebantwini bonke ukuthi sithatha amaqhinga bani ukuvikela impahla zethu, ukuvikela abantwabethu lokuzivikela ke lathi. Kodwa ke sikuthatha serious ke lokhu okwenziwayo. Sithatha amanyathelo sibili ukuthi sibone ukuthi impilo yethu ikhangeleka kuhle, njengoba amapholisa lawa esitsho ukuthi hayi kufaneleke lizigcine. Siyazigcina ke okwakamanje, angaza ke sichaze ke ukuthi sithatha amacebo bani.
Njengoba lithola imbiko yokwethuselwa ngokubulawa, lisazoqhubeka yini ngokukhalala imisebenzi?
Akusozeke kusiphambanise emsebenzini enjengekubizela ke ukukhalala imisebenzi. Siqhubekela phambili, silungiselela ke vele simelele nje ukuthi njengoba kade kulamanye ke amadili kade ebizelwa, besingazathanda ukuthi sihlanganise. So okwethu kuyeza, siyaqhubekela phambili silungiselela ke okwethu. Nxa sesiboneke lokhu sokudlulile okwamabandla ezombangazwe, sesizabizela ke okwethu. Bangethusela, kodwa ke konke lokhu sikukhangele umsebenzi lawo uzaqhubekela phambili, labo besethusela lathi sisenza umsebenzi wethu.